siyabonga jonga lo Chris lichona njani emakhaya yekudibana emsakazweni we studio 7 ngolesithathu mhla ka 18 ngombimbitho 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Wala mgela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Dale phansi sathi thina abantu beZimbabwe baphakathi kobuhlungu lokho bengakwazi kanti ngeke kule opposition. Thina sizaqhubeka sincedisana labantu lapho ama constituents ethu kanti ke sesizasebenzela amandla wonke impilo yethu yonke ama constituents esisuka kuwo.
Ibandla leMDC Renewal Team lithi liza kukhweza udaba lwalo emthethwandaba weConstitutional Court kusasa ukuthi wesule isinqumo sokuxotshwa kwamalunga alo angamashumi amabili lanye edale lePhalamende.
Phakathi kokuzela nje ukusebenzise ama-posters alobuso bakhe sizama nje ukucwayisa uzulu wonke jikelele lapha eZimbabwe ukuthi umuntu lo siyamsiza. Kungene kulo muntu ongaba le information yokuthi ungaphi abuye ngakithi asikele ukuthi ungaphi ukwenzelaincedisane namapholisa ukuze sikuthole.
Inhlanganiso ezizimeleyo namhla bezisipha uZulu amaphetshana alo mfanekiso wentatheli zindaba u-Itai Dzamara yena owathunjwayo ngabantu abangaziwayo ngeviki edluleyo ngendlela yokwazisa uZulu ngokunyamalala kwakhe.
Amabhizimusi alungisa izicathulo akwele-South Africa eza eZimbabwe ukuzotshengisa imisebenzi yabo yezicathulo ezilohlonze embukisweni wamalanga amabili.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla leMDC Renewal lithi lizacela umthethwandaba weConstitutional Court kusasa ukuthi wesule isinqumo sokuxotshwa kwamalunga alo angamashumi amabili lanye edale lePhalamende. Amalunga lelibandla aqine izolo ukuba ngamalunga ePhalamende ngemva kokuba umlawuli wedale leli umnumzana Jacob Mudenda evumele isicelo seMDCT esokuthi axotshwe kulandela ukuphuma kwawo kulelibandla esiya kurenewal. Isikhulumeli salelibandla umnumzana Jacob Mafume uthi ukuxotshwa kwamalunga abo lokhu akukho emthethweni. Ngalokho uthi igqwetha labo umnumzana Lovemore Maduku uza kuya emthethwandaba kusasa. Sixhume omunye wabaxotshwe ePhalamende umnumzana Albert Mhlanga.
Ngithi ebantwini beZimbabwe bantu bakithi hlalani likwazi ukuthi eZimbabwe akula opposition. I-opposition besilayo sibili kodwa ibulewe ngubaba uTswangirai usuke wasezonda kakhulu ukuthi kafuni kuqondiswa, kafuni kuboniswa, ubona ikhanda lakhe lilikhulu ukuthi iZimbabwe yonke iyakwana ikhanda lakhe. Yikho-ke umuntu wonke ongani ubona okuthiyene laye kumele amxotshe. Kuyinhlanhla nje ukuthi kazange abuse nje uTswangirai, ngawo wabusa ubezaba luhlupho okudlula umgabe. Kodwa into esimangalisileyo-ke ebhalele ePhalamende izolo yikuthi abezano labakaTswangirai babenyandanye. Kwasuka kwasimangalisa ukuthi njani ubaba uTswangirai ethi yena lanxa esiqothile kasoze acontest. Ubaba uTswangirai ufuna ukuthi okokuqala empilweni yakhe izano ayizange iwine nini nanini lonkomo uJoshua esaphila izawiniswa nguye uTswangirai empilweni yakhe, ngoba thina sizimisele sibili ukuthi singacontest. Sitshengise sifakaze kumhlaba wonke ukuthi uTswangirai izano PF uyayithanda, useze wayidonethela amasithi koBulawayo, especially eyami ePhumula. Abantu bePhumula bangixolele ngoba umuntu engisebenzelayo for almost 20 years namhlanje ngelanga lesi-20 udonete isithi yePhumula uZano PF, etsho njalo ukuthi kasoze abakhontesta bezano bamncedile, kukhona abancedane khona. Lokhu siyakubona nje ngoba ubona kade wasuka kuhulumende ulokhu ehlala endlini kahulumende. Bayambonga ubaba uTswangirai.
Nxa kuyikuthi ubulenhlelo ozenzayo loZulu baba Mhlanga zizaphazamiseka yini lezinhlelo, nxa kunjalo njani?
kangiboni ngoba sihlale phansi nje ngikhuluma nje lapha seHarare sihlale phansi sathi thina abantu beZimbabwe baphakathi kobuhlungu lokho bengakwazi becanta inxeku le opposition thina sizaqhubeka sincedisana labantu lapho ama constituents ethu kathesi ke sesizasebenzela amandla wonke impilo yethu yonke ama constituents esisuka kuwo ngoba asela sikhathi lapha ade sizimothela isikhathi sithi siyancedisana lo Tswangirai kathi uTswangirai elobhizi uncedisana lo mgazi so sesilesikhathi sibili ithuba sizazinika ngayo yonke indlela yokuthi ama constituents ethu ade siwasebenzela siqhubeke siwasebenzela.
Umnumzana Albert Mhlanga ngomunye wamalunga eMDC Renewal amiswe ukuba ngamalunga edalele eParliament izolo sixoxela eseHarare.
Inhlanganiso ezizimeleyo lamhla zabele abantu amaphetshana alomfanekiso wentatheli izindaba uItayi Tamara yena obiko wathunjwa ngabantu abangaziwayo ngeviki edluleyo ngendlela yokwazisa uZulu ngokunyamalala kwakhe. Amabandla ezombusazwe kanye lenhlanganiso ezizimeleyo sezichodoze ukuthunjwa kwaTamara njalo abanye bethesa uhulumende umlandu. UTamara ukhokhela iqembu le-Occupy Africa Unity Square likhankasela ukuthi uMongameli Mugabe echiye umbuso ngoba esehlulekile ukuvuselela umnotho welizwe. Omunye osebenza loTamara umnumzana Charles Nyoni uthi sebeqoqe ukutshengisela kusasa eHarare bekhankasela ukuthi uTamara akhululwe lapho angabe eboche khona.
Ngokunyamalala kukaTamara esesikwenza kathesi okwanamuhla ngokuthi siphakathi kokudidizela nje ukusilungise ama-posters alobuso bakhe. Sizama nje ukucwayisa uZulu wonke nje sijikelele lapha eZimbabwe ukuthi umuntu lo siyamdinga. Kubheni kulo muntu ongaba le information yokuthi ungaphi abuye ngakithi asitshele ukuthi ungaphi ukwenzela ukuthi lathi sincedisane lamapholisa ukuze simthole umuntu lo. Kusukisela amapholisa asitshela ukuthi kumele sibambelele ukwenzela ukuthi basiphelekezile. Siyemkhangela nje ezitokini zabo sibe siphongu ingeja nje labanye abantu kanye lokubhala incwadi kwama-embassy wonke yalapha eZimbabwe sicela nje ukuthi labo basincedise ngokufaka ipressure kwi-government yethu yeZimbabwe kanye lokuhambelela phambili ngoku-occupya i-Africa Unity lapho esihamba khona siyehlala nje siphendula imibuzo kaZulu lokucwayisa uZulu ukuthi lokhu sizenzelani ukwenzela ukuthi uZulu azwise lolu daba.
Ngalihlezi lapho e-Africa Unity Square abantu balamukela njani njalo liyabe lisenzani?
Qalisa nje ukuhlala ku-Africa Unity uZulu wayengazwisisi ukuthi sikwenzelani okokuthi uZulu wayesibona ngani sikwenzela ukuthi siphiwe imali kodwa sikusela uItayi Tamara ethunjiwe uZulu wacina esebona nje ukuthi hayi into esiyenzayo kasiyenzeli ukuphiwa imali so uZulu uyabuya nje esibuza imibuzo ukuthi bazisise abanye labo abathakezelela into esiyenzayo baziphathela lokudla like njengayizolo omunye umama usiphathela amabhanzi amasikoni so uZulu okakathesisezisazwe ukuthi hayi into leyo esiyenzayo siyenzela ukuthi silwele ilizwe lethu kanye lokudinga uItayi owaqalisa ukulwela ilizwe.
Ke wathi kukhona okunye likwenzayo elikulungiselela ukukwenza lamuhla lakusasa ungasichasisela ukuthi lenzani?
Ye, okwanamuhla nje siphakathi nje siyadidizela nje ukuthi silingise ama-posters alomfanekiso kaItayi. Sibhalile nje kuma-posters lawo emphikisweni leyo ukuthi umuntu owaswelakalayo odingakalayo ukwenzela ukuthi singamafaka ezihlahleni lasemdulini yedorobheni lonke leHarare ave uZulu akubone lokho oyabe ekwazi asithe nje sitshele ukuthi umuntu lowo bambona ngathi kumbe bamazise ngathi kanye le mashi esiyilungiselela ukuzoyenza kusasa ukuthi sigene emgwaqweni sengisele nje kuhulumende ukuthi hhayi ukuthula lokhu uhulumende akwenzileyo kakusithakazeli ngoba uhulumende kakaqalise i-investigation yokuthi ngakuthi uItayi ongani.
Lo ngumnumzana Charles Nyoni, ilunga le-Occupy Africa Unity Square, obekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Le i-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave, laku-shortwave 4930-12080, laku-15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Amabhizimusi alungisa isicathulwa kwele South Africa athathele phezulu ithuba lokuthengisa izicathulo zesikhumba ngokubukisa imisebenzi yawo embukisweni wamalanga amabili eZimbabwe ngesikhathi abantu abaningi bekhala ngokuthi sebekhathele ngokuthengiselwa izicathulo zamaplastiki ezivela emazweni angempumalanga agoqela eChina. Kubika uMark Peter Ntambe.
Amabhizimusi edlula lichumi lanhlanu atshengise imisebenzi yawo embukisweni wamalanga amabili ophele izolo eHarare ogoqela impahla ezilungiswayo ngezikhumba ezibalisa izicathulo, izikhwama lamabhanti. Umnumzana Goodman Kwaisiyo wenkampani ye-Leather and Footwear Manufacturers uthi babone isikhathi sifanele njalo lilikhulu ithuba elitholakala kuleli.
Imakethi yeZimbabwe imakethi enkulu nje. Labantu bakhona ongazani bajabulela isicathulo ze-leather khonoko esikunanzelele ukuthi kona i-market leyi abasafuni into leziyana ezamaplastiki sebekholisa ukuthi babe le sicathulo sibili sibili ezesikhumba.
Uthi leli libe lithuba elihle kakhulu lokuba izizalwane zakuleli zibone isicathulo lempahla yezikhumba ezayo. Ethi abantu abaningi kuleli bathola isicathulo ezijibhileyo kodwa asebebona ukuba bagcina belahlekelwa imali eningi ngoba zingahlali okwesikhathi eside.
Asithi mhlawumbe ngunike umzekeliso owesicathulo esisenza $27. Wena uyethenga isicathulo se-$7 uhlale 2 weeks sesiqamuka uyethenga esinye futhi kusephela maybe 8 weeks uyawusuke spende more than $27 kulokuthi aluba uthenge isicathulo se-$27 esiza kulasta iminyaka leminyaka.
UNkosazana Peltusi ongumqondisi wenkampani ye-Pelofel elungisa izikhwama zabesilisa lezabesifazana ogoqela izikhwama zama-laptop, ama-clutch bag, lama-sling bags ezenzela yena ngokwakhe uthi eleZimbabwe lilethuba elihle lomkambo omkhulu kakhulu wezinto azilungisayo ekhuthaza izizalwane zakuleli ikakhulu abesifazana abasakhulayo ukuba bezifundise imisebenzi enjengayenzayo yena ukuba bezithuthukise empilweni.
Uphile la for a purpose, so it's important ukuthi you find the purpose yakho and ukwazi ukuthi u satisfy ama goals onayo empilweni. So noma yini ofisa ukuyenza, as long as you are contributing to your life, to your growth and contributing to the society, it's important as ama Africans ukuthi si upliftane. It's important ukuthi sibe nezinto that belongs to us.
LeZimbabwe libhekana lobunzima kudaba lokusebenza kwama-industry alo okubangele ukuba iningi lawo ligcine livalwa njalo sokube lokwengezelela okumangalisayo kwezicathulo lempahla ethengiswa ivele emazweni asempumalanga ogoqela eChina esithathelwa phezulu nguZulu obhekana lenkinga zokusilela kwemali. UZulu uhlala ekhala ngempahla engelahlonze abathi noma ithengwa ngentengo ephansi ichabalala ngemva kwesikhathi esingatsholutho. Abalungisa icathulo leZimbabwe abathi babhekana lobunzima bokuthenga izikhumba eziyabe sezilungisiwe kuleli okuqinqa kubabamba ngamandla ukuthenga kwelezansi ye-Afrika okwenza ukuba icathulo zabo zithengiswe ngentengo ephezulu. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Indodana kaMoyi owaye ngumongameli wakuqala weZimbabwe umnumzana Kenan Sotindo Banana owabotshelwa udaba olugoqela ukuba isitabani kwakhe uthi wakhula nzima esigodlweni sikamongameli welizwe ese-State House. UNathan Sipho Banana uthi indawo le yintilongo lanxa ihlonitshwa ngumhlaba wonke. UBanana ugcizelele sithi kwakunzima ukuthi adlale le ntanga yakhe njalo enze konke ayefuna ukukwenza phandle kwe-State House njengoba kwakumele anike ababekhangele kwezomvikela isikhathi sokuthi bahlolisise abafuna ukukwenza. Tiyani Ndlebe lizwe ukuthi uthini uBanana ngalokhu kusasa kuhlandla la ukuqala lengxoxo esiqhubelaye.
Ukukhula kwami e-State House bekumnandi ekuqaleni kodwa sithe sesingathi siyakhula sesihlale kakhulu lapha e-State House bese kungathi sesisejele kodwa ijele elalile lento zonke nje umuntu azifunayo. Xa ufuna ukuthi uphume nje ukuthi uyebona ngxenye abangani bakho kumele uqale ucwele kwabaphakathi khona phakathi besigcinile ukuthi ngifuna ukuphuma ngelanga elinje ungakwanisi ukuthi uphumbe ukuphuma nje ungacelanga. So kuba njengomntwana omncane bekusihlupha kakhulu.
Lingakhohlwa ukulalela ingxoxo lelo umnumzana Nathan Sipho Banana, indodana kaMoyi, umnumzana Kenan Sotindo Panana, owaba ngumongameli weZimbabwe wakuqala ilizwe lisanda ukuthola uzibuse. Tiani Indlebe ku Studio 7.
Kulivetok lamhlanje sikhangela udaba lokuxotshwa kwamalunga eMDC renewal ngamachuma amabili lanye edalele eParliamente.
Tumelani text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Singene kwezivela kwamanye amazwe.
Amapolisa kwele Germany alwisane kanzima labantu abahlala edolobheni leFrankfurt lamhlanje phandle kwesigodlo esitsha sebhanga leEuropean Central Bank ngaphambili komkhosi wokuvula ngokusemthethweni lesi sakhiwo. Amapolisa alitshumi lane abikwa elimele ekulwisaneni lokho. Abatshengiselayo bathi basola izibopho zaleli bhanga esezibangele ubunzima emazweni amane awe-EU agoqela eleGreece.
Inhloko kahulumende wele Israel onqobe kukhetho lwayizolo umnumzana Benjamin Netanyahu uthembise ukwenza konke okusemandleni akhe ukuvikela uzulu walelo lizwe. Lokho okutsho emazwini akhe okwamukela ukunqoba kwebandla lakhe lelikhudu kukhetho lwayizolo elithole izikhundla eziningi edalele ePhalamende.
Kubikwa kufe abantu abalitshumi lesithoba mnemunye abagoqela izethekeli kweleTunisia kusehlakalo sokudutshulwa kwendawo yezethekeli yokulondolozwa kwembali yelizwe eBad Homburg Museum. Izethekeli lezi zigoqela ezivele kwelePoland, Italy, Germany kanye leSpain. Phakathi kwabafileyo kugoqela amadoda amabili aqale ukudubula ebantwini wona agcine edutshulwa ngabezomvikela.
Namhla sihlolisisa okwenziwa izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe zincedisa ekhaya ngendlela ezitshiyeneyo. Abanye balabo abancedisa abantu makhaza abathwele nzima ngabakuqembu lomculo ele Royal Destiny Gospel Choir elisebhilitane elikhokhelwa ngunkosikazi Maria Adonis Rusike. Unkosikazi Rusike uthi basebenza lenhlanganiso yeMakokoba Health Center koBulawayo lapho ababhadalela khona izifundi ezimbalwa imali yezifundo. Benza lokhu ngesikhathi uhlangothi lukahulumende olubona ngezemfundo lusanda kwethula ugwalo olujulileyo olutshengisa ukuthi abantwana besikolo abedlula inkulungwane ezilitshumi lantathu i-13,000 ngomnyaka ka-2013 behluleka ukuqhubekela phambili ngemfundo ngenxa yokuswela imali. Unkosikazi Rusike utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi bazama ngamandla abo wonke ukuphandela abantwana abanjengalaba.
Asifuni ukuthi kube just ukucula. IBhayibheli ithi ukholo olungelamsebenzi lufile. So sizama ukuthi lathi kube khona esikwenzayo ukuthi sisize isizwe sakithi.
Yes, sizokuthiwa kule nhlanganiso elisebenza layo eZimbabwe lapho elinceda khona abantwana, akusitshele ngalokho.
Inhlanganiso esebenza layo yiMakokoba Healthcare Initiative. Yibo abangamehlo abasibonelelayo lapho okulosizi khona nalapho okudingeka khona usizo esingasiza ngalo. So nxa betholile siyazama ukuthi sihlanganise ngapha izimali zokuthi bona ngokwabo bahambe bayencedisa.
Ye, okwamanje lingathi seliyenziselibanzeleni abantu laba njalo bangaki kona ngale ke koBulawayo?
Ngoba siqalise last year sesisize abantwana abayi-3 ukubabhadalela i-school fees, ama-uniforms, konke nje okunidekayo, izimali zama-clubs, fashion and fabrics ukubhadalela ama-exam fees.
Singathi ke kunzima kanganani ukuthi lidinga imali liqoqele bese lithumezele eZimbabwe?
In imali ku angeke ngithi kulula ngoba kuya ngokuthi lenzani. So esikuzamayo ukuthi nxa sile silama concert sifuna sibe le collection eyenziwayo, or mhlambe senze i concert eyoku fundraiser izimali, kumbe any other activities ama donations esingawathola. But angeke ngitho ngithi kulula, kona ubunzima bukhona ngoba imali is not something that is readily ehlala ikhona.
Yes, ngathi ke injongo yenu ikuthi lenzeni njalo kulenye inhlanganiso yini khona ngaphebhilitane lisebenza layo kuze lithole imali?
Nxa sisenza ama fundraising, let's say senza i fundraising concept to collect imali from ebantwini, thina asilawo amandla ngoba asikho registered as also associate as your charity esemthethweni. So bona laba abathi I have a love ministries yibo esicollecta imali ngebizo labo, bese sithatha ke imali siyithumela ekhaya lapho eyabifuneka khona. So sicollecta imali nxa senze i concert or nxa abantu be donate nje as individuals.
Labo lizama ukubanceda, lizama ukuthi basungulwe enhlungwini zabo. Kodwa ke nxa sesikhangeleke impilo yabo ebuyayo phambilini lapha, libona ngazani izabe njani?
Into eqakathekileyo yunika umuntu indlela yokusungula impilo yabo. So ngokwazi kwethu indlela yokusungula impilo ukuthi umuntu athole ifundo. Angatholi imfundo nje usengabona ukuthi uzincedisa njani ukuthi abe lempilo engcono.
Lo ngonkosikazi Maria Adonis Rosike okuqembu le Royal Destiny Gospel Choir obekhuluma lo Gibbs Dube o Studio 7 eseLondon.
Ingcwethi kwezokufuya sezikhuthaze abalimi emhlubulweni weMathabeleland Midlands leMaswingo ababhekane lokusilela kwamadlelo ezifuyo kanye lamanzi ukuthi baqale ukuthengisa izinye ukuze bathenge ukudla bengakalahlekelwa yizo zonke. UNothando Sibanda usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ingcitshi lezi zithi nxa umumo unje ukungasiza abalimi kuphela ukuthi bathengise ezinye inkomo basebenzise imali ukuthenga ukudla okuzaphilisa lezo eziseleyo, ikakhulu inkomokazi, endaweni yokuthi zonke zigcine zibulewe yindlala. Lanxa kuvamile ukuthi lumango uswele amadlelo kanye lamanzi, lonyaka kukhanya umumo mubi ngamandla kulandela imbiko evela kuhlangothi lwezomkhathi ethi izulu aliseyikuna okuya ngaphi lonyaka, wona amadamu evele engatholanga amanzi endaweni eziningi. Ingcitshi kwezezifuyo umnumzana Basil Mazwiro uthi sebeqalile ukukhuthaza abalimi ukuthi bathengise ezinye inkomo ukwenzela ukuthi bangalahlekelwa yizo zonke ngenxa yendlala. Bakhuthaza abalimi ukuthengela inkomo ukudla, zithi singaba lesisindo esihle base bezithengisela, ikakhulu inkabi bagcine inkomokazi. Uthi okudanisayo ukuthi iningi labalimi alikakuzwisisi lokhu okuyingozi enkulu ngoba lonyaka inkomo zisengozini yokucina zisifa ngobunengi ngoba zonke zingatholi ukudla. Umlimi emangweni weBridge umnumzana Edson Betsy uthi amadlelo ayasilela kodwa ukuthengisa inkomo ngenxa yendlala ngumqondo omutsha abangakawejwayeli. Esithi inkomo zabo yiyo yodwa inotho abalayo ebambekayo okwenza bahlalele evalweni ukuthi zingafa ziphele bayasala bengabantu bani. Ukusilela kwezulu uyavuma ukuthi kubathwalise nzima ngoba lonyaka abalamadlelo amanzi kanye lesivuno akade besikhangelele asikho. Uqhubeke ethi kuke kwaba lenhlanganiso ebezizama ukubagebhela imigodi nyakenye kodwa kulamadwala phansi.
Inkomo singabafuyi benkomo, amadamu malutshwana, amadamu amaningi siyagqibeleka ngenxa yezulu elinganiki ngokufaneleyo. Mangathi sesithembela yona imigodi manxa kubhobo, nxa siyathola abantu abagebha imigodi sibuthola kutakula manzi kuyadanisa kakhulu izakhamizi konke lezifuyo.
Isakhamuzi eGuyu emangweni weGwanda unkosikazi Marita Spanda uthi indlala isingenile emakhaya. Amadamu uthi akatholanga amanzi okutsho ukuba labo abakade belima ngokuthelezela lonyaka baphume ijumo likamabuyaze. Lonyaka uthi kazi iyozala nkomoni nxa kungayiseyikuna elinye izulu ukuthi imifula ithele amadamu abe lamanzi.
Amanzi amanzi ngale idinga le akuhle ngamanzi. Mina ngiyalima irrigation kodwa lo nyaka sihlulekile ukulima ngenxa yokuselakala kwamanzi. Sibe silimile umumbo kwaqala, kathe silime imbida kodwa akusela manzi. So kusho ukuthi imbida yonke esilimile sisasiphuna.
Siyabonga Nothando Spanda. Okwamanje silifake kancane ezandleni zika Chris Kande esethulele uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Elingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo igama lami nguChris Kande sidibana kuhlelo liphuma lendaba lishona lendaba. Namhlanje ke sixoxa lo mnumzana Qhubani Moyo ongumqondisi womsakazo weSkies FM Metro. Akwamukela kuhle.
Yebo, ngiyajabula lati kuba ku Studio 7.
Kuhamba njani kudaba lo msakazo wenu okwamanje sikhuluma njengoba laphiwa ilicense?
Esingakutshela uZulu ukuthi iradio yabantu iSkies Metro FM ezabe igcine kobulawayo isiqalisile amalungiselelo ukuthi iye egagasa emoyeni. Kufuze abantu bakithi bamelele ngokujabula ngoba bazazizwa labo bekhuluma emsakazweni wabo ngendimi zabo abazithandayo ezakulolu hlangothi se-region. Okwesibili esingakutsho ukuthi sesiqalisile okwamanje ukuthi siye sikhulumisana lalaba abantu ababhala izingoma, lalaba abama-studios njalo njalo kwenzela ukuthi sibonisane sicebisane ukuthi ingoma zakithi ebezigqithele iminyaka leminyaka zingatholi ithuba lokuthi zidlalwe kwezinye izitishi ezigcwele ilizwe lonke leli, ezinye esesizibona sezigijima ukuthi zibe kobulawayo namhlanje zithole ithuba lokuthi zidlalwe emsakazweni. Sihlangene nama-producers amaningi kakhulu basika 50. Okunye esesikwenza kathesi ukuthi sesiqalisile ukuthi siyenze ama-renovations emakhosi lapho ezabe sinama-studios zethu khona. Okunye futhi esesikwenzile ukuthi sesiqalise ukukhulumisana nabantu abazasisupplya ngemitshina eyoku-broadcaster esizayithenga khonale elizweni le-Italy. Lokhu kusho ukuthi kunyanga eka-April sizabe lokho si-renoveta kusiyafika kuphela kwa-May. Le mitshina layo futhi isendleleni. Kusiyafika uJune ama-renovations abe sethelile, le mitshina isifikile. Sesiqalise ukuyigqomeka-ke siyifaka phansi ukwenzela ukuthi abantu baqalise ukuthi bayilungise ngoJulayi August sebesiyithesta kuhle kwenzela ukuthi nxa singena emsakazelo kungabi le nkinga ekhona. Kusiyaphela u-August September, hayi bo yabe sezinayita. Ngalokho-ke abantu kufuze balungiselele abalama-programs abafuna ukuthi aphume ku-Skies Metro FM nakuBreeze FM balakho ukubonana loConti Mhlanga emakhosi batsho ukuthi kuyini abakufunayo ukuthi kuphume emsakazweni kaZulu.
Uyatsho lapha ukubana imitshina isendleleni alizange libe nalo dubo lokuthola imali yokuthenga imitshina le?
Hayi, azange sibe lo dubo ngenxa yokuthi inkampani elama-shareholders athile asuke ahlanganisa lokho nalokho kuma-investments awo ukwenzela ukuthi athole imali. Nasesisiya futhi thola eyinye imali kubhanga elinye elikhonapha kwele Zimbabwe elivumileyo ukuthi lisisekele ukuthi lisinikeze imali, lisiboleke imali yokuthi sisebenze bese siyivisela nxa sesisebenza.
UZulu engafuna ukuzwa ukuthi bonabo batsho ukuthi ngama-shareholders kathi vele ngobani?
Hayi, angiyabona ukuthi ungasuqalisa ukuthi uhambe usihlaziya ebandla ukuthi ngilozibani lozibani kuyahlupha. Kulani lo Konti Mhlanga nabanye abafowethu abakhona ngapha.
Hayi, kuzwakala silifisela inhlanhla. Ungavalela isiZulu?
Hayi, kakhulu siyajabula ukuthi lisinikele ithuba abantu be-Studio 7 ngoba kukhanya aliyesabi ukuthi sikhompyutha nani. Kanti uZulu siyajabula ukuthi kufanele uZulu akobulawayo azinikeze ithuba lokuthi aqalise ukuthi abe xoxisana lathi ikakhulu olesikhathi ahambe emakhosi Cultural Center ayebona umnumzana uConti Mhlanga onguye ozabe engu-executive producer wethu atsho ukuthi yena ufunani kuphume njani lani. Abantu bazasibamba futhi kuma-Facebook ethu nama-WhatsApp.
Hayi, kuyezwakala. Hayi, isikhathi sesingasavumi, ibe lelanga elihle.
Alright, kanti
lo ke ngumnumzana Qhubani Moyo, omunye wabaqondisi bomsakazo weSkies Metro FM wona osandaphiwa ilayisensi ngohulumende.
Siyabonga jahale zansi olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga.